Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Alipuka njani silukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 27 Nhlangula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa kobulawayo abopha izikliwe ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla leCitizens Coalition for Change.
Set up a constitutional sort of commission during one of the vacations or holidays, and Alex Magaisa was one of the people who was actively involved with kwakhe isekelo sombuso esitsha i-UZ.
Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu owayelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo.
Ngoblessing ngale kusegcekeni wayelilungale twele TRC ikhophela kade nyamalele yithesasemdinga nje TRC kambe ngawaye kumasele ezanupf wayesengazangesize labo bemdinga ukuthi senyamalele sekuthinjwe ngelinye ilunga lezanupf.
Iziphathamandla zebandla lezanupf ezazisomisela imuli yakomoblessing ali emanyame etshitungwiza ezimbili kubikwa sezifile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa kobulawayo abikwa ebophe izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla leCitizens Coalition for Change. Imizamo yokukhuluma namapholisa ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba lokuthi ababuthiweyo laba bangaki iyehlule. Kodwa imbiko esiyitholileyo ithi ababuthiweyo laba balakho ukumiswa emthethwandaba ngasiphi nje isikhathi. UDube wangenelwa izikliwi lezi emzini wakhe elobhengula ezamhlasela ngenkemba qede zathathela umkakhe imali engange US$25. Kodwa bakhona abacabangela ukuthi engaba wabulawelwa ezombusazwe ngoba ethiwa ngomunye wabaphathisa kakhulu ukuncedisa abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuyavota ngobunenge. Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu owayelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo. Izolo kwenziwe isikhumbuzo sikaMagaisa eHarare obhubhele kwelingilandi mhlazi ku-5 kuyona le inyanga ngemva kokuhlaselwa isifo senhliziyo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Inidoda!
Bekulezihlobo abangane labanye eHarare Showgrounds obekusenziwa isikhumbuzo sikaMagaisa. Abanye abavalelise uMagaisa ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-TRC owaye ngumsekeli womkhokheli welizwe umnumzana Arthur Mtambara, usikhucamfundo iBhomandaza, usikhucamfundo Love Mo Maduku, umnumzana Simba Makoni, umkhokheli webandla leMabambo kusile Don labanye. Omele umdeni kamuyi umnumzana Robert Magaisa uthe balahlekelwe kakhulu.
Pazo uyashoko renami takanzwa kudzamirwa zvikuru naizvozvi matundundumu munenge mune matombo taraskirwa negamba.
Uchamisa laye uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Magaisa anga asina chigaro but aida ugaro wakanaka munyika yeZimbabwe.
Uchamisa opinde wati
munhu akanga ataura nyaya yakati ngatidarwe because nyaya yamanational events we have surrendered national processes and events to a political party. These national events are over.
Umnumzana Daniel Molokele olilunga ledale lePhalamende njalo wafunda e-University of Zimbabwe lapho kwafunda khona uMuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngathi e-University of Zimbabwe ngisebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Nga seta api constitutional sort of commission ehahlangana during one of the vacations or holidays. And Alex Magayisa was one of the people who was actively involved. Ukuthi kwakhiwe isekelo sombuso esitsha i-UZ.
Unkosikazi Roslyn Gwese, okubandla le-Labor Economists and African Democrats, uthi uMagayisa wayengumuntu wabantu.
Njenge-lead party, sikhala nje labo. Bonke bokwaMagayisa sibaduduza nje sithi hayi, kasikhaleni silethemba. Ngakho ke sibona ukuthi khona uMagayisa wabamba umsebenzi omkhulu sibili ngesikhathi laphana sekuyenziwa i-constitution yeZimbabwe. Waphatheka sibili phakathi kwe-constitution yabe enhle yabe lanamhla lokho yesisebenzisayo. Ngakho ke athi na siyakhala nje lelizwe lonke ukuthi silahlekelwe, sithi silahlekelwe dina.
Umfundisi Milson Moyo okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uyakusekela lokho.
Nga ngimkhumbula ngikhumbuza kuhle umbhalo othola ku-Isaiah chapter 1 verse ngelika-17 othi fundani ukwenza okuhle, fune ukwahlulela kuhle, liqondise abacindezeli, lahlulele izintandane, limele umfelwakazi. Nansi impilo ubaba u-Alex T. Magayisa ebengibona eyiphila ngesikhathi esaphila ngiyamkhumbula ngayo.
Umnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee kubandla lezanu PF uthi
thina esintwini silesitsho esokuthi nxa umuntu eselele kasenacala kumele etheswe lona kumbe akusela kukhuluma okubi ngaye. Ubaba Magayisa uyiphilile impilo yakhe. Ngako ke nxa mina ngokukhangele ngithi hayi ngalale ngokuthula uMagayisa ibanga lakho selidlalile. Whether kubi komunye kumbe kuhle komunye kodwa yena usekuqedile okwakhe kulowo mhlaba, ngalale ngokuthula.
uMagayisa wabulawa isifo senhliziyo wake wasebenza ehofisini kwaye ngumkhokheli webandla le-MDC uMuyi uMorgan Tsvangirai. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Iziphathamandla zebandla lezanu PF ezimbili esabelweni seNyatsime lapho okwabulawa khona umlandeli webandla le-CCC uNkosazana Moblessing Ali zifile ngendlela ezisolisa abanengi ngoba zingaqedakali. Esinye salezi ziphathamandla umnumzana George Murambatswina ngomunye wabazama ukuvimba isililo sikaNkosazana Ali ukuthi singenzelwa eManyame. Esinye njalo isiphathamandla nguTina Gweshe. Iphephandaba leHerald lithi uGweshe ucatshangelwa ukuthi wafakelwa ichefu ephathini. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC, umnumzana Job Sikhala, ovalelweyo ejele sikhuluma nje, wafunga wathi ababulala u-Ali bazafa bephele du ngenxa bengaxolisanga. Ibandla lezanu PF kodwa lona lithi u-Ali wayelilunga lebandla lalo. Kodwa abe-CCC bayakuphikisa lokhu besithi u-Ali wayengumsekeli oqotho webandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, ukansila webandla le-CCC, endawonye lomnumzana Joseph Chuma, olilunga lebandla lezanu PF, bekhangela udaba luka-Ali lokuthi konakala komnotho lokwephula kwamalungelo kaZulu kuhamba njani elizweni. UChuma nguye osungula lingxoxo.
Uma Blessing Ali, i-evidence ikhona lona, why lilunga lezanu PF ngoba thina sinento ngama-cell registers lawana nabedlulisa kulo muntu nxa elilunga lethu. Kukhona kuma-register ethu and labo into esenzakala konke lokhu senzakala bakhona babekhona ebhawa ukuthi bahamba njani. koke sebenile abantu abalaba bangaba ngabe bekubanga kumbe kuthi ayinjana le ebangwa kube kumbe luthando lowini iZANU-PF yaisingena ngathi khona pha and umuntu owabulala uMo Blessing Phali siyakwazi ukuthi ubanjiwe kade sikhuluma upolice custody uaphiwa ngabi ecourt so konabo ke ama-human abuses angathi and ukuzikhangela u-honorable Sikhala lo honorable Sithole babaphume emgcekeni kade sikhuluma so u-honorable Sikhala ebevele out ku-bail from i-high court iyamtshela athi kona ungasandlaleli ku-social media usenza izinto zona lezo zenzayo but now ukuthi ubonile umuntu ke i-defiant kumbe ufuna uphuza i-point kumbe ufuna ukutokoza ngabomu usiyabuyela aphume ku-social media threaten violence
nanso baba Ndlovu
Mo Blessing Ali kusegcekeni wayelilunga le toilet triple C yikho phela kade nyamalele yithetha semdinga le triple C kambe ngawaye kumathele eZANU-PF wayethanga zangesizwe laba bemdinga ukuthi senyamalele sekuthinjwe ngelinye ilunga leZANU-PF kusegcekeni kusegcekeni nje lokho lapho sebekwenzayo kuzama ukuvala bese besithi hayi wayelilunga labo ngoba phela abantu bexotshiwe bashiselwa imizi khona ngale emfeni ke kuzokhalela uMo Blessing Ali lokho kumgceke uMo Blessing Ali belilunga le triple C sindingileke sethunjwe eZANU-PF wabulawa hayi kucacile kumele ukuchazise ukuthi laba bathiselwa imizi bathiselelwa imizi njalo kwaye futhi sebephinde kwaba yibo ababotshwayo kuyibo abathiselwa imizi abayenzelwe isihluku esinjalo yikho sikhuluma khona phela ngelungelo loluntu khona lapho ukuthi hatshi kalikho le lawyer elimele uMo Blessing Ali selibotshwa Umela sole job skala mala ngathule phela ngayebona ukubusenzakala mala sole ngoba uliloya umele emuli ka Blessing Ali uthi hayi kwenzakalayo akusikho lamalunga e triple C sechisela imizi akusikho umela ukukhuluma ngesabi ukuthi sengabothe bothela ukuthi ukhulume iqiniso
Baba Chuma nxa sikhangela isimo somnotho siyazi izinto zimi manzonzo abantu bathwele nzima akulethusi yini lokhu siya nje kukhetho luka 2023
ngingakaphendula ibonabo ngicela ukubuyela mbidala emuva enkulumeni kamali mami lapha ngendaba kajob Sikhala uMo Blessing ebesebenza ekthingiza municipality ngayo walimali emsebenzini wathi ukuthi kona athola ukuthi na angathola nje umncedo lokuthi kona amelezi kazange athole igqwetha uMo Blessing kazange eseseraid ephila edinga uncedo olwegqwetha ojob Sikhala babekhona wayengu-MP vele kwabana bayani umsiza namhlanje ujob Sikhala sekena usengomuntu osekhulumela uMo Blessing useligqwetha nabo uMo Blessing ngaliphi this is all about politics vethu bese singena sengishiya leyo sengingena kuleyo okhuluma ngayo ubuhlungu lobo bukhona elizweni yibuhle ngoba uziwa ngumuntu wonke lo muntu okuzana uPF uyabuzwa unfortunately so ezizinto sezibangela impilo e-Ukraine nase-Russia ngani noma ungakhangela even egoli ngale i-cooking oil i-2 liters lakho isimo $7-8 njengoba i-$7-8 lapha eZimbabwe ifuel ikhwelile kona le golini njengoba lalapha ikhwelile so so sibuza uhlungu sonkeni kodwa abantu beZimbabwe abamkodwa bayakubona bakunazeli kathi ubuhlungu lobuvela ngaphi ye lobo obusokubiswe yimpi e-Ukraine nase-Russia siyabubona kodwa vele thina bese vele siphakathi kobunye ubuhlungu obubiswa ngamadoda labo mama abasukuma bethi emakhiweni fanga lo pressure fanga mu-sanction abantu behlupheka siyabubona yikho bona ukuthi kona come 2023 abantu bazasukuma futhi bethi ya sisekela iqembu elimalathi noma kuhlungu yibo nje kunama-career politicians basihlupha omalume laba avele bezifuyele hhayi abahluphi laba ngoba bakwazi ntona ngakhoma and ngifuna ukumlanda emzini umalume sifike sibulale enonileyo siwosa laphana ngifuna ukumtshintsha wandeokati umfono sithi baba Ndlovu sifuna ukuthi sikuqhubakezeezanu bathi hhayi nami sengiwezanuphile
naso baba Ndlovu akuyiphethe
hhayi ngikuthembisa umzukulu ukuthi sithi bhabhayi iZANU-PF kumnyaka ozayo abantwana beZimbabwe babhizi babhalisa ukuthi bavote ngoba uhlupho-ke balubona uhlupho olukhona elizweni sebehlupheke kakhulu sebefuna ukuthi batshintshe isystem yonke ka-1 ngoba iZimbabwe isifana lendluliyana oyithenga ivele imangobongobo ufika uyidibize uqalise kutsha ku-foundation kapho sifana nomuntu othenge nje isipesi esingathi thina uthenge isitendi kuphela
So sesifuna over all the system yonke kungenela linye ibandla. Sibanengi amaZimbabwe afike sitshintshe kungena abanye. Sibone labo ukuthi bazethuleka nabo ngehluleka abatshintshe labo kungena abanye sintshana ngobuningi bethu. Hathi ukuthi kwale lokho kubambe umuntu oyedwa kumbe ibandla elilodwa. Lokho kubulala umnotho bedinga ama excuses.
Hello ke ngumnumzana Edwin Dlovu ukansela webandla lesi-CC ubexoxa endawonye lelunga lezana PF umnumzana Joseph Chuma belo ntungameli inkomo we Studio 7 okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi abantu abatholakale befile kwelinye ibhawa emzini we East London kwele South Africa abedlula amajume amabili 21 baleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelichumi lantathu 13 lelichumi lasikhombisa 17. Imbangela yemfa yabo ayikayazakali. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ukuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwenza umhlangano lentathele zindaba eHarare ekuseni lamhlanje. Umbiko wethulwe lugatsha lolu awuyazisanga ukuthi uNcube uza kwethulani emhlanganweni lo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, 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 salibonani lonke basakazi bethu esibathandayo abethula indaba zinjalo, balaleli bethu esibathandayo abalaleli uhlelo lwe-Studio 7 basiphathisayo ukuthi sihlale sikhona sisizwe imfihlakalo yonke yomhlaba. Kake mbonge zonke inkulumo engizizwa ezikhona. Ngilalela indawo ezimbili, okhulume kobulawayo emelele i-CCC, lokhulume sebhinga la emelele iZANU-PF. Ngiyabonga kakhulu ngamajaha lapho, vele amajaha kunjalo. Nakubanga inkazana vele kule ndlela ezinjalo, kodwa ke ngizama ukuthi ngugqugquzele ukuthi ungananzelela eSouth Africa kwasuka umama youth wabuya umbuso ezandleni ezilungileyo. EZambia kusuka umama youth kwabuya. Lingalinda thina abadala sesiphelelwe ngumphako, thina sisalapho esingaya khona, asisela ngenye indlela, sesilinde nje ukuthi ukufa kuphela. So ama youth lingasuka ma-2023 likhuphi ilizwe lele lokho ebelikhomenta labo abalikhomentayo ngemva kwe-40 2 years lisehluleka ukuphuma edakeni. Libone ngani imoto ingabhajwa 42 years phakathi kodwa kalibona nikhonza vele iphume. Sesi siyikhala libonele khona bobu yehlulekile. Behlulekile laba, hhayi ifeki yonke le, baphoza imadlanyana nje okuncane ukuthi hambe yekhuluma uthi akusiqiniso, akusiloqiniso. Iqiniso yikuthi hhayi ababusa bakudala behlulekile. Kada lizwe abanye abantwana abahlakaniphileyo bathi bona umbuso kaSmith wawungcono kulalo khona kathesi. Ilona qiniso le uthi kaSmith wawungcono. OkaSmith ongcono kakhulu kakhulu ngoba le mgwaqo ukwesebenzisa umgwaqo kaSmith osawayizigambagamba lokumgwaqo kaSmith. EGoli kulungiswa kusakwamalanga lokhu umgwaqo ungavelwe lephodulo elilodwa vele kuyabademonstrate kuhle kulaleso kulungisiwe. Lapha hhayi akulaqinisa abantu, akulaqinisa abantu, akulaqinisa abantu. 2023 asivaleni ngebheji kuphela, kungena i-youth sakane youth ochamisa bonabo labo sibangele izwe labo umqondisi wasesebatsha. Choyisani bona khonapho liphumise zonke inkangara lezi ezindala lezi asela msebenzi yesu. Ngiyabonga
basakazi be-Studio 7 sanibonani. Ngicela ukungazitshi igama ngithi ngiphawule nje ngento ezenzeka elizweni lakithi. Engakubeka nje ngokuthi iZANU-PF amazimbabweni ayihloniphile, babanika ithuba 42 years yonke amazimbabweni elekho enika iZANU ithuba ukuthi maybe izashintsha izinto, izazitshintsha izinto, kodwa ihlulekile. Now i-time ukuthi iZANU-PF ikidedele abanye, sibone ukuthi bona labe bazongena bazoyenzana, ayikho yini into abangayizama ngoba iZANU-PF ihlulekile. Siyakhumbula 2009 kumbusolwana okwakubanjiswe, izinto sazibona zitshintsha kubanjiswe. So kukhomba khona ukuthi ZANU-PF yona iyodwa umbuso iyehlulekile. So ayikidedele leli liqembu elitsha eliyilo yayibambisane nalo, ngoba vele yilo lele yayibambisane nalo ngomu 2009. Noma selatshintsha igama kungaseyilelo gama, kodwa kusalayo kuseseyiqembu eliyi-1. Noma sokwatshintsha kumbe umholi, kodwa kuseseyiqembu eliyi-1. So iZANU-PF ayikibadedele bebuse labe bebodwa, sibona bona ukuthi bebodwa bazoyenza siba abaphiwe nje 5 years nalesibone ukuthi bazoyiyenza bazoyenzani bona kumba ngeke bazame na ngubizana u PF isekho into engabisa iyenza i chance bayiphiwe yonke baloke bayathembisa manje abasela nanjwa nama ideas ukuthi bangatshela abantu bethini ngubisikhathi basiphiwe sonke kodwa ke basenzela phansi singamaZimbabwe so now izana u PF time ukuthi udede labanye njalo sicela izana u PF ihloniphe i constitution ihloniphe amalungelo abantu namapolisa aseZimbabwe amapolisa akithi abayekele ukusekela izana u PF nezek ayekele ukusupporta izana u PF abasupporte amaZimbabwe ngubizana u PF aso maZimbabwe maZimbabwe lingabantu laba bavotayo amaZimbabwe so mapolisa zek judiciary abake bezama ukuhlonipha amaZimbabwe bayekele kuba lokho besekela izana u PF ngubizana u PF isiyehlulekile ayiphume embusweni ngokuthula idedela abantu
yabona sanibona sanibona abantu bayithini njalo ngezenzo ngesindawo hayi kulale izana u PF le siqala ukurobha abantu emakhaya lapha tshela abantu amanga ithi khona kune tournament yebhola yonikwazi ukuthi izonikeza abantwana abancane utshwala sikhamba ikampena ngotshwala izana u PF hayi sizihluleki lezi why bengayenzeli abantwana ama youth imisebenzi kana ukuthi khona bebanikeza utshwala mahhala utshwala buyenzani utshwala buyini ebantwaneni abancane utshwala yini utshwala utshoni utshwala kanje ikampeni langotshwala berobha abantu langotshwala bafundisana abantwana hayi lezi zihluleki zizana lezi izihluleki kaze robha abantu lapha emakhaya zinikeza abantwana abancane utshwala bekampena ngotshwala kahle kahle hayi laba abantu laba sebo right laba vela kusela umuntu obafunayo abantu bezayo kambe ungani ngeze umuntu utshwala umuntu engadlanga ukwazi ukuthi umuntu ulambi kasebenzi uye mnikeza utshwala mahhala ukampeni ngotshwala utshwala bathathe bephuze kodwa bengabavotile abantu bezayo seberobha abantu lezinto ezingelangqondo angeke ukampeni ngotshwala hayi loba sekuthiwa ukampeni vele obvious laba abantu okusela umuntu obafunayo xa bengasabarobhanga abantu ngaleyo ndlela ukuthi bethi kule bhola becede benikeza abantu utshwala ayikho indlela abangakampeni ngayo akula umuntu obafunayo lapho akula umuntu ongafuna udubo olufana lwezana uphile laba vela kulantu yonke indawo onto bakhathele ngezana uphile sebeze berobha abantu bebarobhe nangotshwala ama-youth istenti kube ngabadingela ama-youth umsebenzi dani beyekele lokhu abakwenzayo lokho
livuka njani ku-studio 7 mina lami igama ngu-Adolf Shaba ngithanda ukukhuluma ngale ndaba ebeyikhuluma ngumnankagwa umnankagwa mayezothi ukufa komuntu i-stage manager angazi ukuthi uzama ukuthini uzama ukusitshela ukuthi nguye obehind le nto ngoba ngabe ayisikho ngabe uyakusola kakhulu lento ngoba lento eyenzakaleyo into embi kakhulu engafanele iphinde iyenzeke kodwa into ayikhuluma nge-violence azi umnankagwa mina ngazi ukuthi umpresident onjani mina ngazi ukuthi abantu bezana u-PF vele bona umuntu vele othe esuka endlini yakhe kuthiwa kule election ethi voter evotele umnankagwa umuntu ocabanga kanjani umnankagwa ikhanda lakhe alisebenzi umuntu olekhanda elingasebenziyo le zinto azikhulumayo azitshengisa ukubana ukulungela ukuba yi-leader yelizwe
livuka njani endaweni zonke kakhulu kulesibingelele abasakazi be-studio 7 siyabonga yalibonga kakhulu ma-studio 7 basakazi sibingelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu leli bonga kakhulu u-18 Nangagwa umdala usebenzile esikhaleni sethu ezenilokhu enihlele ngilami egqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo-anti nabomkhulu uhlelo esasikhala ngalo lwezithupha la mabhebhi konke lokho uhulumente usecwekisile eminyango yama-ofisa-ke ukuthi abantu bathole lezo ncwadi asambeni ngobuningi sambeni ngobuningi siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumende uyakampena uhulumende mne noma ekampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu asambeni ngobuningi akubhadalwa mali uhulumende ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho khonapho kakhulu lama-15 bafowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokhu obekuzima kakhulu kine ngingakwadi ngizawuqalati ngigcine kuphi kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzela ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe ukuthi sizamvotela noma sozesimvotele yena kanandaba lakho yena uvule ukuthi sibe lezi ncwadi zethu asandeni ma-15 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe asandeni kuzaba yinto ephelayo phela noma engabi yikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe uba mnankagwa azabuye ezokuthathela isithupha sakho kodwa okusalayo zabule isithupha sakho siyabonga asandeni ngobuningi bafowethu ema-ofisini siyelanda iy'ncwadi emakhaya khona ngapha ekhezi ekhezi mali beula khona ngapha mapheula hambane hambane uhlelo lwezwa khona manje kungakabila ngisuke ezingayo lungiselelana ukuthi kuhambela kubo council lebuza ukuthi ngingadingakalani ukhansela lilungisele kadezi hambani bafowethu abogogo okhulumayo ngufamona lapha ufamona lo ngakongwenya kaphewa 5 ngiyathanda ukuthi sonke sibonakale njengabantu bezimbabwe ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ma-studio 7 amen
Lawo-ke bekungamazwi enu lina abalaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Uzulu welemelika uqhubeke etshengisela phezu kwesinqumo sokuthi abesifazane abazithweleyo abasavunyelwa ukukhipha isisu. Abatshengiselayo laba abaqale ngolwesihlanu ngemva kokuba idale lomthethwandaba ophakemeyo iSupreme Court lesule umthetho othiwa Roe versus Wade obuvumela ukususa isisu nxa umama okhulelweyo engasasifuni ngezizathu ezimbalwa. Kwamanye amadolobho abalisa ele New York le Arizona kuqhamuke udlakela kwabotshwa khona abanye lanxa endaweni eziningi bekutshengiselwa ngokuthula. Kolunye udaba sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jabu Nyathi ongomunye wabaphakathi kokuzama ukubuthelela imali yokuphathisa iqembu lamantombazana elifuna ukuyadlala umdlalo wenguqu kwele India kuyona le iviki.
Okwakathesi njengoba isikhathi sethu sesisifitshane ukuthi baye emdlalweni le, hayi amalungiselelo asephambili sibili sebewenzile, sebeke bahamba eSouth Africa bayadlala khona, badlala imincintiswano ethize. Sekusele nje okuqakathekileyo, kathe sokuqakathekileyo oqakathekileyo esidinga ukuphathiswa kikho yimali eneleyo ukuthi bahambe baye emdlalweni le. Bengingakhathazeki ukuthi kathi sizaphenduka njani, kumbe ukuthi sizakudlani, kumbe ukuthi sizalala ngabe. So kufuneka imali engange-$17,000 ukuze bangabi lokukhathazeka, bangabi becabanga ukuthi lanxa nje kusasa sile game okumele siyedlala, kodwa uma siqeda lapho sizakudlani, kumbe uma siqeda lapho esiyalala khona siyabe silala nga-4-4 or siyabe silala siminyene. Sifuna ukuthi baye emdlalweni le bekhululekile. Kungakho yiso isidingo esikhulu kakhulu, yinto esiyiswelayo. Siswela uncedo ngemali yokuthi yokubagadisa, eyokudla leya lapho abazahlala khona ngesikhathi semidlalo le.
Umbuzo wami wokugcina, labo abafuna ukuphathisa bangayenza njani?
Abafuna ukuphathisa bangathumela abakwenelisayo nge-PayPal ku-jnyathi@ewu.edu. Ngiphinde njalo, jnyathi@ewu.edu. Kuthi belezeli kumbe bele cash app bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Bele cash app kumbe izeli bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Siyabonga.
Siyabonga lathi mnumzana Jabu Nyathi. Unyathi ke isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezimbili ezazisomisela imuli yako Mo Blessing Ali eManyame zibikwa zifile kwisehlakalo esingaqedakaliyo. Amapholisa kobulawayo abophe izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change emlokitshini lelobhengula kobulawayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.